So this guy promised to pay us our balances, but they didn't pay in time. We waited there for more than 3 weeks at Masaka, and we're communicating with them.
Abantu laba bathembisa ukusibhadala imali yethu eseleyo, kodwa abasibhadalanga. Sahlala eMasaka okwamaviki amathathu. Kathesi sebesithi bazabhadala abanye, kodwa abanye bathi kabasoze bababhadale ngoba yibo ababanga umsindo kakhulu ngalolu daba. Izolo bathe bazabhadala izimota ezingu-8. Lami ngihambile khonapho sakhulumisana bangibhadala, kodwa balile ukubhadala imali ye-demarage lokhe besithi bazabhadala. Osokuhlupha kakhulu yikuthi abaningi asisela mali yokuthenga iphethulo yokusuka eMasaka sisiya eZimbabwe. Ama-TIP ethu, ama-permits lama-insurance ase-expire. Osokusixabanisa labemithelo khonapha kwele Rwanda. Bathi ungaphuza phakathi kwamaviki amabili kumele ubhadale i-$400.
For the delay of 2 weeks, each truck is paying $400. So it means if you delay more, this amount will be accumulating.